Uhlupho ngathi njengesizalwane zeZimbabwe sesaba lomkhuhlane wokuhlala sisola. Yonke into enziwa nguhulumende siyayisola noma ingazibe enhle. Ngiyenika imlizekeliso njengokuthi khathi sisoma ungakhuluma khonapha emsakazweni ukuthi idamu legwayisha ngane liyakhiwa, liyaphela, uzezwa abantu becomplaina futhi ngakhona lokho. Asisela into ethiwa yikuziqakathekisa kumbe ukuzithanda njengoluntu lweZimbabwe. Sihlala sidinga into yokusola kuphela entweni yonke enziwa nguhulumende. Mina angiboni into embi ngokuthi kuthengwa ama helicopter azayenza kube lula ukuthwala abantu nxa sebethe baba lama emergency. Kuvele kuyenzakala kwamanye amazwe ukuthi ukuthi kukhona ama helicopter athwala abantu nxa bezigulana. Kodwa ukuthi eZimbabwe sivele sihlala sisola yonke into enziwayo nguhulumende, siyabe sisola kuphela sikhalakhala, akulanto enhle esifuna yenziwe. Into ethiwa yena ngesengithi ngesilungu yi-self-hatred, siyazizonda thina njengabantu, kasiziqakatheki futhi asithande ukuthi kube lento enhle eyenzakala kithi. Yipro uhlupho lokholo ukhona anti uhambo lwe 1000 miles luqala ngestep esisodwa. So nxa sokwenziwe njalo ke kuqakathekile ukuthi then next bese sikhuluma ngokuthi yena izibhedlela zakhona ke lezo kazinjani, kazilungisiswe, onesi kabanjani, kabaholiswe imali engcono, lamadokotela aholiswe imali ezingcono, kube lemitshina ezabakhona. Kanti njalo nxa singakhuluma ngendaba zemitshina sizathola ukuthi uhulumende uyakutshela uthena kuyadula ukuthi kutholakala imitshina ngendaba zezijeziso zenotho ezikhona. So izinto eziba khona nje zena ezisuka zibe khona, kodwa ke imizamo inxa ithe yaba khona imizamo emihle kakhulu okumele ukuthi siyibuke. Kodwa njengoba singabantu abangazithandiyo esithanda ukuthi nje sisale sisola sikhonona sibuka akwenziwa ngabanye amazwe, kusuka kube yikhona okusuka kusihluphe, sisale sizondile nje singabantu abasolayo kuphela.
Bakhona njalo abathi intengo yamahelicopter le ikhanya ayisiyo uqo kube indlela nje yokujontsha imali.
Njengoba sengijilo ngaphambilini ukuthi vele ukugoqoza ithukele emahewini, siyakuthanda ukudinga lokusola lokudinga izizathu lokudinga ukuthi kutshontshe imali lapha. Vele sinjalo thina eZimbabwe, kumele sikujwayele nje ukuthi abantu bakithi ngabantu abangabongiyo, abangabusekiyo, abahlala befisa into ezimbi kuphela ngelizwe labo. Nxa kukuthi bakhona abacabanga ukuthi bona bebengathola amahelicopter ngentengo engcono, indaba bengabuyanga labo uhulumeni bazokhuluma ukuthi hayi thina silawo amahelicopter chipile esingalinika wona. Kodwa sebekhuluma kade singokuthi amahelicopter la adurile ngoba sokuthe kwabakhona ukukhona. Sivele sinjalo nje njengabantu, asoze sibonge lutho ende futhi yakutshintshi lokho. Sesinjalo nje njengoluntu, ngaze kutshintshe uhulumeni kube ngolowo omunye obusayo, siyabe sihlala sinjalo nje. Ende into embi kakhulu, it will take generations ukuthi sitshintshe attitude yethu towards ourselves and towards ilizwe lethu.